Amalunga omanyano ePeople's Rainbow Coalition udumbo sokhona kwamandla wathathela uZulu amandla njalo kuyadingeka ukuthi amandla abiselwe ebantwini ukuze indubo ezibhekane lozulu ziphele. Umnumzana Sande Moyo ozancintisa ukhetho lwamakhansila emele iParis kuwa-3 emzingwani uthi amandla angabiselwe ezabelweni kuza kuba lula ukuxazulula indubo ezibhekane lozulu.
Khangelele ukuthi ihulumende esikiyo khathesi yathathela abantu amandla, kukanti abantu yibo okumele amandla abekibo nge-devolution of power. Nxa sikhangele khathesi imhlangano, imbuthano eyenziwayo kakhulu yihulumende, bayabe bezotshela abantu okwenza, hatshi abantu betshela ihulumende izikhalazo zabo ukuthi bafuna ukwenzela lokho.
Umnumzana Bekezela Lakson Nyathi ozancintisa ukhetho lomakhansila ebeja kuwa-12 uthembisa ukusebenzela abantu.
Singayo singele singababandla ngu-5 ekukhansila lamakhansila zonke la esilawo la. Kodwa into eqakathekileyo ikuthi sisebenzela abantu. Khipha ibhatshi lakho le-party kumbe ngelikamjuru, kumbe ngelezanu, kumbe ngele-MDC.
Unkosazana Anele Mnyandu ozamela iPRC ukhetho lwamalungu edalele ePhalamende ukhuthaza uZulu emaphandleni ukuthi akumelanga avalwe amehlo ngokudla kuphathelwa ngabezombusazwe.
Abantu thina amaNdebeleni basiyela ukuthi asilandaba lokuthi abantwana bethu bafundile, asilandaba lokuthi siyathola imisebenzi, asilandaba lokuthi ama-factory yethu avaliwe. Esikuthandayo yikudla, yikho besinika ukudla kuphela. Lizakhohlwa ukuthi aliqhatshwanga, lizakhohlwa ukuthi abantwana laba bala msebenzi. Elizakwenza yikuthi lizathatha 5 kg, lithatha 2 kg yechukela, lihambe levote lizanu libise lesihlalweni, lidubekele for another 5 years.
Unkosazana Mnyandu uzancintisana labanye abalitshumi ababalisa omnumzana Levi Mayihlome Zanu PF, Kumlani Moyo MDC Alliance, Luke Moyo MDCT, Danisa Ndlovu MDCT, Eke Mkala Zaphu, Chelesani Mpofu NPF, Nathaniel Siwela RPZ, Kaulani Ncube MRP, Wellington Khadebe ZPP GPM, Lonkosikazi Alice Spanda owe UCA. Isakamuse kwanda umnumzana Sifanjani Moyo uthi kakhwabithi ukwanda kwamabandla asacathulayo esithi kulako ukuphambanisa laba abavotayo.
Bengikhangelela ukuthi bonke abantu abalangamabandla kwakuncane bekumele behlanganise amakhanda bengene ngaphansi kukaChamisa bakhiphe izano ngoba besizuzile ichance enhle kakhulu emnandi. Umgabe sengasekho, kathesi umgabe engasekho bekumele wonke umuntu ahlangane siyikhiphe izano bese sisala sesikubona okunye lokhu. Akhona umuntu abantu baphambanisa abantu kunje, so kunzima kangaka into zingaqaleki kanje. Abantu bavuka ngamabandla amaningi nebe confuse abantu abavotayo.
Abaningi abancintisayo kukhetho lwalonyaka sebeqinisa imikhankaso yabo kulandela ukuhlala kwedale lokubhalisa ukuncintisa elenomination court ngolwesine lweviki edlulileyo, lapho bathole isiqiniseko sokuthi ngempela sebengenile kukhetho okusemthethweni. Ngimele iStudio 7 ngisebeja emzingwani, ngingu-Albert Ncube.